okwenza kungabi lesivumelwana lapha between ama Republicans la ma Democrats indaba yemali, and indaba yemali iyo nje evele idefine Republican lokuthi Democrat umeleni. Siyakwazi ukuthi intungamili ama Democrats abantu abathanda ukunceda abantu, they focus more on social issues. So iko befuna imali eningi le, I think khona apho kubo 3 trillion. And ama Republicans ayisibo labantu abafuna ukuspenda nje imali especially kuma social issues, ukuthi uthe sesiphombuni kobani izimali mahara njani njani, uyabona abakufuni khonokho. Ama Republicans afuna kuthwe ziyaqamuka impi kuyakhala somewhere. Ah, lapho ngiyakutshela uyabona ama Republicans ekhipha i 10 trillion. Uyabona a good example owenzekile so some less ukuthi khangela ngesikhathi umongameli Obama laphana wayebusa ukuthi sasihlala sisizwa nge-ISIS. Wathi engena umongameli uTrump umRepublican wabethulula imbhobho yonke, tshela ama-generals ukuthi karabhani kakhulu okuyi-ISIS. So lapha nje okwenza ukuthi indaba le ihluphe kakhulu indaba yokuthi khona ama-Republicans lama-Democrats amelene. Ngoba ama-Republicans ayala phela a few months ago ukuthi khona kurelease esibili imali enale ngama-Democrats ababeyifuna i-3 trillion. So kathesi ama-Republicans bona afuna ukuthi kuphume kuphela i-1.5 trillion leyo. But andiyabona imali enilutshwana as far as ama-Democrats are concerned, and njalo bengavuma. Ama-elections are just in a few weeks lapha, 3 weeks. So into ezenza umongameli uTrump look very good and they don't want that.
Ukwehluleka ukuvumelana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats lokhu ukuchoni ebantwini abadinga usizo la kumabhizimusi akhangelele kuhulumende.
Ukwehlukana kwama-Democrats lama-Republicans political konoko sokugcina ku-affecta kakhulu izizalo neze-America kakhulu zenezezi affectwe coronavirus, abantu abakhitshwa emsebenzini balewa off for about 4-5 months now, and siyakwazi ukuthi okungama 1200 lokhuyana lokhu abantu bakugcina khona le kumbe abo March April. So abantu bajombile sibili, and abantu banida uncedo kakhulu mnumzana Nkomo. I-politics kulapho ilahla khona ukuthi khona abantu babambelana izikhwili bona bezidlele ezindlini zabo, kodwa kugcine ku-affect abantu bona ba, you know, izizalwane ezingelamali. Akwehlukananga kakhulu lesikubona kithi eZimbabwe, you know, between yona iZanu PF labo Chamisa laba. UChamisa into yabona ukuthi lokho edonsela eceleni kafuna ukuthi angene kuPollard, umnangagwa bathi ngena kuPollard sikhulumisane sizama ukuthi ilizwe liye ngapi liye phambili, yena uChamisa kafuni. So abantu abayebasebenjani asebehlupheka ngobani? NgamaZimbabweans, uyabona. Poor people. I-politics kulapho ilahla khona ukuthi lina liyabe lizisuthela ezindlini zenu, liyabo mongameli wona ungupresident bani, wona ungupresident bani. But abantu nje wathi lapha emakhaya ezindlini bezidubekela, yi-problem kuphela Nkomo.